Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uSiqokoqela Mphoko uzapika okweminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni namuhla ngalintambama elubhekise kwelengilande elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ozaqhutshwa ngomgqibelo. Elemelika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kweleSudan. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. USiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, ugwetshelwe ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi kobulawayo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12 years. USiqokoqela oleminyaka engamashumi amanelane 44 ubotshwe ngoncwabakazi nyakenye ngemva kokumangalelwa ngunina womntwana. Kodwa yena ubelulandula icala esithi ubotshiswe izihlobo zakhe ezimzondayo. Inkundla yesayithi ibika ukuba esethula isigwebo sakhe umantshi uthe umsolwa wadala icala elibi kakhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi ajeziswe ukuze inkantolo ivikele abantwana. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka eHarare ngalintambama elubhekise kweleBhilithane elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ngomgqibelo, lanxa nje iqula lamalunga ePhalamende yakulelo lizwe eleParliamentary Group on Zimbabwe belikhuthaza uhulumende kaKing Charles ukuthi engavumeli uMongameli Mnangagwa esiza kulumkhosi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ezinye incishi ezicubungula ezombusazwe lamabandla ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uhlelo lukahulumende olokukhulumisana umlotha lamazwe omhlaba olwe-re-engagement luyaphumelela, kodwa abanye njalo besithi lokhu akutsho lutho. Lokhu kuza ngesikhathi amalunga edale lephalamende akweleBrithani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe UKPG elobe encwadi ngenyanga edluleyo ugatsha olubona ngobudlelwana labanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uCharles. Amalunga ePhalamende lawa abesithi uMnangagwa uyephula amalungelo oluntu elizweni lakhe, kungakho akamelanga aphiwe ithuba lokuzahlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. UMnumzana Alpheus Mapuranga unobhala webandla le-United African National Council UANC njalo ekumanyano we-Political Actors Dialogue POLAD ngomunye wabathi uhambo lolu luveza ukuphumelela kohlelo lweZimbabwe nokuvuselelwa ubudlelwano namazwe omhlaba.
Singathi ngokunye kwangkhona ngoba lingakhangela ukuthi for the past 5 years we've been trying to re-engage through Pollard sending ama emissaries kuma diplomats achiyachanile. So yiko kunye kwankona lokho esibonayo kodwa uhambula ngkhona angiboni ukuthi ngiyabona ukuthi bayafuna ukuzambuza sibili ukuthi uhamba njani and uzenza njani izinto zakhe.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okucentral committee kubandla lezanupf.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli oyi-reengagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe le-Britain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni la mazwe wonke jikelele.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Osalo Sizira uthi uhambo lolu alusize leZimbabwe nxa lingalungisi okuhluphayo kuleli.
Kuledubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa aku-constitution ku-Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku-Bill of Rights kweleZimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu. Ungakhangela ukubana ke mabadla aphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatshena abahlunyezwa ngohulumende.
Uhulumende sezapho umnumzana Msekula Ndlovu uthi kumele uhulumende alungise okuningi ukuze amukeleke.
King waseNgilande uCharles lo Emerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni, ngoba bonke bobabili labo lo hulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngeGugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezani labo Mnangagwa labo.
Inkosi uCharles wesithathu ugcotshwa ukuthatha isihlalo sobukhosi ngomgqibelo kulandela ukuthiwa waso singela muntu ngemva kokubhubha kukanina indlovukazi uQueen Elizabeth wesibili. Abazayo besemkhosini wokugcotshwa kwenkosi entsha bagoqela inkokheli yamazwe omhlaba osemabhuzimusi loZulu weNgilande. Ngimele ithu 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela abathengi zithi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezigoqela amayunifomu lokudla kuzabangela ukuthi abazali abanengi behluleke ukuthengela abantwababo zonke indingeko zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Ngaphandle kokukhuphula intengo, izitolo ezinengi sezithengisa impahla efunwa ngabafundi ngedola laseMelika kuphela. Ngokubika kwephephandaba leNews Day, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iConsumer Council of Zimbabwe sitshele iphephandaba leli ukuthi ukukhwela kwentengo yesinkwa isuka kumakhulu amadola aseZimbabwe ayisishiyangalombili 860 Zimbabwean dollars isiya kunkulungwane lamakhulu ayisishiyangalombili 1800, sokuthiye izimuli ezinengi zisidla imbuya ngoluthi. Enye njalo inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi abafundi abanengi bazabuyela esikolo bengelazo zonke indingeko ngenxa yokudula kwaso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Izinto zikhwelile kakhulu ezitolo, ngakho ke lokho kuzaba lomthelela ezikhwameni zabazali ukuthi benelise imali yokugada ye-transport, benelise i-school fees, benelise ukudla kwabantwana, benelise amabhuku, amayunifomu, lazo zonke leziya zinto ezidingakalayo. Singakhohlwa ukuthi abantwana bayakhula, ngakho ke izicathulo lezi bayahamba-hamba zingabe alingani amayunifomu lawo ngokunjalo. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi abazali abaningi behluleke ukuhambisa abantwana esikolo, ababahambisayo babahambise bengelazigqoko zakhona abayunifomu abafaneleyo lezicathulo ezifaneleyo. Sesizabona abaningi behamba ngenyawo, kanti ke bazabetshona bengadlanga esikolo. Yikho lokho kuzabe kusenzeka nje kuqalisa le themu.
Impahla edingwa ngabantwana besikolo ikakhulu ungathi yiphi ekhwelileyo Ncube?
Intengo yezicathulo lama uniform iphezulu, ikhwelile. kanti ke kuna lokho kuhlangana lokukhwela kokudla ngokuba umntwana ufanele ahambe edlile umela phenduka adle njalo nxa imali enengi sisiya ekudleni kusho khona ukuthi ibani lutshwane engasetshenziswa ekuthengena ama-uniform ezicathulo lamabhuku kanti ke lazo zona lezo zinto zikhwelile ungakhangela amabhuku lapha kade khona kuthema edlulela lanyakenye asesukile lapho aqansile esiya phezulu ngakho ke kuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana bahambe belezinto ezenelayo abazidingayo zonke ukuze bafunde ngendlela efaneleyo kasikhulumi ngama textbook vela zasabehlule abantu ngokubaqanise kakhulu kakhulu kanti ayadinge kanjalo ukuze abantwana bakwazi ukuphumelela ngendlela efaneleyo
umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sike samuzwa kunsukwana ezedluleyo sithi yena ukuwa kwedola leZimbabwe akutsho ukudilika komhlaba uthi uhulumende uphezulu kokulungisisa umnotho kanti bona abezanu PF bathi intengo zikhwezwa ngabantu abazonda leli bandla abafuna linqotshwe kukhetho oluzayo
Iqiniso ukuthi kuwa kwedola leZimbabwe kwenza izinto zidule ngokuba izinto eziningi zivela ngaphandle ngakho nxa sezifika lapha zifika zibe phezulu nxa usuqathanisa lalokho ekade zikho khona kanti kukuswelakala kwemali le yangaphandle abasoma business bazibagcine besiyayithenga emgwaqweni khona lokho lakho njalo kuyenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu lokho uvayisi umsekele kamongameli akukhulumayo asiloqiniswa isikho abantu abahlangana lakho lapha phansi kanti ke lokho okunye okuthi osoma business ibabakhweza izinto ikucatsha ngomunwe nje izinto kazimanga kahle zomnotho kazimanga kahle zingalungiswa zomnotho akula muntu ongakhweza intengo ngendlela athanda ngakhona isimo yikuthi sibi kakhulu ezomnotho azisebenzi kahle iforeign currency kayikho into eziningi kazimanga ngendlela ezifanele zime ngayo yikho lokho kwenza izinto zibe zikhwela ziya phezulu
umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association Ele Russia selethule umbiko ogcona elemelika lisithi yilo eliphathisele Ukraine ekuhlaseleni elithi kwenziwe esigodlweni sikamongameli walo umnumzana Vladimir Putin izolo. Ele Russia lithi lebe kuyimizamo yeUkraine lemelika yokubulala uPutin. Kodwa ele Russia alivezanga ubufakazi obukhomba konke lokhu. Ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga athi ngamanga asebazwa ngele Russia ngoba selizibona linqotshwa empini yalo lele Ukraine. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kuveza ukuba impi phakathi kweUkraine leRussia izaqhubeka okwesikhathi eside. Njalo iza kuba ilokhu iphambanisa iminotho yamazwe amanengi ikakhulu asathuthukayo awezwekazi leAfrika. Ele Melika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kwele Sudan njalo lithi lizasekela labo abafuna ukuthi kube lohulumende wesikhatshana ongayisuye webutho bese lincedisa ukulondoloza lohulumende. Ukulwisana phakathi kwebutho leSudan leqembu leRapid Support Forces okuluhlangothi njalo lwebutho kuqhubekile namuhla esigodlweni seSudan eKhartoum lanxa amacele omabili ebevumile ukuthi azabeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa kusukela namuhla. Sokubhubhe abantu abangamakhulu amahlanu lanhlanu 550 kwalimala inani elifika phose inkulungwane ezinhlanu 4900 selokhu elimpi iqalise kumaviki asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusaswe.
kuqathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane bekhulumisane bekhumisane umlotha kulalowo oba okhangela inhlangothi zombili okhulumisana lenhlangothi zombili ubana zibeke izikhali phansi sikuqakathekile ikakhulu ukuthi African Union ibe khona khonapho izame konke okusemandleni ayo kubana ifezise udaba alolu sokuqakathekile ukubana iAfrican Union ibe khona kokuqala okwesibili le United Nations layo isekele khona lokhu isekele lesivumelwano esiphakathi kwala mabandla bamaqembu amabili alwayo
ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalisayo bekhumisane umlotha ungathi kuyasebenza na
sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kind of Sudan sezamile ukukhuluma lo UN Secretary General sezamile ukukhuluma kodwa kebe kumxoka sibili ukuthi kube lenhlelo kumbe lohlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalele leSudan rapid air force ibabalisanayo ngoba kuqathekile ukubana kube lomlamlankunzi uzabenza bathembani ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi kunzima vele ukulandelela i-ceasefire kebe kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibhuqanayo ngombono wami ngikubona njalo
impi yomdeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe Africa ngenqatshelwa njani ukuthi ngabi iqhubeka ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo nanko phela sebedinga ukudla abanye bayabaleka besiye emazweni angomakhelwane afana labo chat
ye izimbi zikhona sibili Africa lase Europe zikhona kade sinje sikhuluma nje kulombhuqazwe Ukraine kodwa kuse Africa lokhu lakho kunengi kebe ukuqakathekile ukuba na inhlanganiso ezijeneyo ze Africa zikukhangele khona nokuzihlanganisa abantu zenxabele impi ikakhulu iAfrican Union iECOWAS ngale West Africa iSADC
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa losithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abanengi bathi bamangaliswa yinotho kaMnumzana Simba Chikore lobe ngunkosikazi wakhe uBona Mugabe oyindodakazi kaMoyo Robert Mugabe. Bathi kuyamangalisa ukuba ababili laba balezindlu lamaplazi okufika phose yamachumi amahlanu osokumele bekwabelane njengoba sebesehlukana. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kuzanu PF kanye lonkosazana Ellen Shiriyelenga webandla le-CCC. Uchuma usungula lingxoxo
lokhu okukhulunywayo lapha akusiyo nto eyenza noPF ayisiyo property eyenza noPF iproperty okuthiwa ngeyabo bona lomkakhe uSimba ukuthi bakuthole njani sokumele kube yindaba engenelwa nguhulumende ngoba thina asingeke sakuvuma vele khona kwana ngoba sinje kuzalo uPF silaba abantu abaningi including myself abadingayo amaplazi lawo esingakawatholi ukusuthola ubana imuli eyodwa sebele maplazi adlula 21 khonale kuba yinto engahlaliseki kuhle kakhulu njalo yinto ezidala ingxabano phambili laphana ngoba abantu abonakale esikhulu nje abantu laba babona bebekwenza bengaphansi kwemuli ekamuyi uformer president wethu ubaba uMgabe yena kasekho sehambile kubona sebesele bodwa baza bezovikelwa ngubani ngoba lathi sizahamba sithi no la kuthatha ngabi lokhu la kuthatha njani kuphendukiseni kubuye kugabelwe abanye abantu so akulunganga ukuthi nxa ungumkhokheli uyenze khonoku esikubonayo ukuthi amase ngoba ngendlela enjalo asiyo ndlela ezana uPF izandlefu ile code of conduct njengoba ngithilo esho ukuthi khona ungajontjela abantu njalo ngoba lobuntu obubonakalayo phakathi kwabantu ukuthi ngumkhokheli.
Yes, bese umama khonapho ke ushiriye denga. Mama ngena khonapho ke uphendula ugolide ngamafutshane.
Into enhleyo ukuthi hayi laba abezana uPF bayakubona khona lokho ukuthi kulokuqhivezela okuthize. Thina nxa sikhangela into ade senzakala kuland reform le eyenzakeleyo bekuthiwa umuntu oyi-one uphiwa one farm, one man one farm, but khathesi nxa uthiwa kulabantu abaphiwa abale 21 kutshengisani khona lokhu, ikakhulu nxa umuntu ade related to umuntu ade busa ilizwe. And khathesi sesicathanisa lalokhu okwenzakalayo ukuthi kule ndaba le e-gold mafia ukuthi igolide kalihambanga kuse, usuzakhangela ukuthi indaba yangkhona ibamba umongameli welizwe iphinde ibambe labantwana bakhe njalo. So yikho sibona ukuthi hayi into leyi isemfanana weza kwenziwe kwayenziwa ngumgabe labantu abakhe kumbe kwenziwa ngumnangagwa labantu abakhe kuyafanana, ngoba thina njengesizwe sibona ukuthi laba abantu basebenzisa i-opportunity kumbe singathi bathatha i-advantage ukuthi yibo ababusayo. So kuba lula kibo ukuthi bephongukuyiza benza lokho kuthiwa yi-commandeering ukuthi bona bafuna lokhu abakufunayo bayakuthola.
Siliseke ugolide kolapho golide lapho uyakhuluma lapho umama uthi phela nxa kunje kusho uthi phela lani lonke vele yafanana kuvele inhlanzi bola iqale khani. Ngena kolapho golide,
isenzo somuntu asifakwa sibe yisenzo esenhlanganiso kunje. So siyakwazi ubana kule nkulumo yokuthi bona umkhokheli wabo ukuthi busingale ubaba uChamisa wayevele esebenzelana labo abakomgabe ngale egushuko deli, yani siyasenza ukuthi ona amarole akhe yiwo ayithwala ama-products egushuko khona ngale, asikwazi okunye okuningi ababekwenza khona ngale. Kodwa-ke akusamelanga sithathe isenzo sakhe ubaba uChamisa esenza i-private business yakhe labakomgabe kube sesiba yinto ye-CCC. Omunye lomunye kumele afunde ukuthwala isiphambano sakhe lapho akhona, ngoba I'm sure i-business dealings zikababa uChamisa labakomgabe bekungelani lelo mzini i-CCC, njalo imali yankhona ibingayi ku-CCC ilusiya emuleni yakhe. Yikho engikushilo lami ngathi bona laba amaplazi wonke nalawana asemaplazi abenefitha inhlanganiso ye-ZANU-PF, yinto esembuleni yakomgabe lakuthi khona khona ngale. Yikho ngisithi khona mina there must be accountability. Umuntu nomuntu athole isiphambano sakhe nxa bekuhuquluzile khonoku kube yisibonakaliso bejeniswa njalo bethathelwa kubiselwe ebantwini. Umhlaba kawusuwe ZANU-PF, umhlaba kawusuwe e-CCC, umhlaba ngowesizalwane sonke seZimbabwe. Wonke umuntu kelilungelo lobana athole umhlaba. Ngiyakhumbula ubaba uMsika may he soul rest in peace, one day sithembisini wake mathi emhlophe esitshela khona ukuthi bafana lingabe uyelela umhlaba lokuthi into zezanu izanu ngayelamba umhlaba, umhlaba ngowezimbabwe, ngowabantwana bezimbabwe. So asifuni umuntu obuya ahuquluze esebenzisa isikhundla lapha khona kumbe into ezifana lazo lezo, ngoba akubenefithi iparty khonokwa.
Siyakuzwa kakhulu ugolide. Mama ngena khonapho-ke ngamafutshane sibili.
Uqinisile ubaba uChuma nxa ethi abantu kabathwale iziphambano zabo, angithi and yinto okumele kwenzakale. Kuyafana le ndaba kababa uChamisa le ayikhulumayo ukuthi nxa kuyukuthi wayesebenzelana lo mgathi, sizibuze ukuthi icala langkhona lingaphi. Nxa ukuthi waphambanisa usebenza la kumbe kulokunye ababekwenza kungafanele, yindaba engajeziswanga. Akufani lo daba lolo esikhuluma ngalo namuhla. Into esuphayo ende thina njengebandla lesizwe seZimbabwe sithola sikhuluma ukuthi kule ndaba ngesilungu esithi yi-party state conflation eyenzakala kuZANU-PF, ukuthi akusela kuqathanisa in terms of ama-government programs lezinto ezebandla. Liyezwa i-government policy ikhulunywa eralini yeZANU-PF. So khathesi kule policy eye-one man one farm, kakuqale khona lapho kaku-auditwe.
UNkosazana Ellen Shiriyelenga ngowebandla le-CCC ubexoxa endawonye loMnumzana Joseph Chuma owezanu-PF. Abalandela ezombusazwe bathi ukulwisana phakathi webandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lele-CCC elikaMnumzana Nelson Chamisa kulakho ukuphazamisa ukuba kube lohulumende othakazelelwa nguZulu. Ugibbs Dube uyalandisa.
Amalunga amabandla lawa asanda kulwa okumangalisayo eChinoyi lapho kusele abanye belamanxeba bekubangwa ihofisi iyayiphethwe libandla leMTC Alliance elake lakhokhelwa nguJamisa engakasunguli ibandla leCCC. Amalunga ebandla leCCC athi uMonzora ngumthengisi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uyakuphika lokhu.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bakhohlwe ukuthi sikuyusona lesi simo esiyiso sona ngenxa yabantu abangontando kayiphikiswa, ngenxa yabantu abathatha uthando lwabantu ukuthandwa ngabantu basebekwenza njengempahla yokuthi benze umathanda ngezinto zabantu. Ibandla leMDC elabunjwa ngoba buthwangirayo Gibson sibandla labanye labunjwa phezu kwesisekelo sombuso esingathi iconstitution kuhloswe ukuthi kutshintshwe isiko leZANU PF lokuthi abantu bayabeka khashana isisekelo sombuso baqalise ukuzenzela umathanda. Yikho esikubona kusenziwa ngabantu beCCC ibandla elitshalele libuswa ngubabuChamisa. Bayakwazi mhlophe ukuthi konke khonokhu nje abasulisa khona ama-ofisi, izimota, izimali kunye lamalungu ebhedela laphalamende babesulisa wona ngabantu be-MDC, zimpahla ze-MDC ezathengwa ngo-1999 ezinye 2000 lingakabi khona lona leli bandla elitsha le-CCC. So ibandla le-CCC lingaba le-Harvest House njani? Yona yathengwa ngo-2000 bona bengakabi khona. Ubusubona nje ukuthi nxa sesikhuluma ukuthi hatshi lezi zinto ze-MDC sebejika bathu u-president we-MDC uMonzuru sebezela izana. Bona kuyibo abalesiko leZANU, bona kuyibo abasebenza ngengqondo zeZANU ezokuthi umthetho uyabekweceleni abantu bazenzela umathanda.
Udube uthi akuqedakali okwenzakala kubandla le-CCC.
Bona ebandleni labo khona ngale akula bukhokheli obuyaziwayo ukuthi ngobani, singathi ngama-structures le-constitution yakhona kayaziwa lokuthi ithini, ngoba kubusa umuntu oyedwa labangani bakhe mhlawumbe ababili uMahere maybe lo Chibaya lo lomfana u-Ostelos. Abanye bonke abalanto abangayitsho kusuka lapho sokubuya nje kulaba babe bathuma bebadakisa njengalaba kade bedakiwe bebuya ehofisini lethu le-Mashonaland and Central. Asoze siyekeleke thina ukuthi siqhubeke sivuselela ibandla lethu eselidilizwe ngabantu abalengqondwe njengayena leyo. Thina sakha ibandla lezombusazwe, kasakheli bani, kasakheli Monzuru president okhona, kasakheli upresident ozabuya, sakhela abantu beZimbabwe.
Kodwa umnumzana Prince uSibanda omele ibhinga North kudala lephalamende uthi uMonzora ngumthengisi. USibanda uthi okwenziwa nguMonzora labanye bakhe kubisela muva amabandla aphikisayo.
UMonzora usebenzela iZANU PF, usebenzela uMnangagwa, isebenzisa uMnangagwa, isigidi sikaMnangagwa, isigidi seZANU PF. Siyakwazi ukuthi noma ikhesi yabale ayihambise Constitutional Court asiyokucabanga kwakhe ikhesi ayithunywa nguMnangagwa. Yikho akuphilelayo, yikho ukuphila kwakhe akula lutho lungazithelelayo. Anaphisayidingayo uMonzuru ukuthi athi kube ngenilanga nami zakuba yilokho ayisikho akudingayo ukuthi amaZimbabweni ngaleli langa kufuzise kuswe okunje. Yisigijini seZANU PF yisithunywa sikaMnangagwa.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyakusekela lokhu. USibindi uthi kuningi okwenziwa nguMonzora okuveza ukuba udlelana lebandla leZANU PF.
Ebesekuqalele ukuthi nxa kulezinto abazaziyo ezaxabanisayo kutho ukuthi lanxa bengamabandla athiyeneyo babizane babhonisane, yebo kambe siyakwazi ukuthi vele kule tension phakathi kwabo ngoba nisekwazi uMonzora.
Siyabonga Gibbs ku Live Talk lamhlanje asihluzweni bomama siqhubeka sikhangela ukunanzwa kosuku lwentathelo zindaba olwe Press Freedom Day. Lapho ke sizabe sixoxa lentathelo zindaba ezesifazana. Kwanele mthaka zomuhle njengokusho kwami lingayikatshana ke luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi owenu untungamile inkomo gomba lume lakavuna mai nembeleko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.